mina ngithina ngaye uhambe isilindi lesikhondi esikhona impilo yayiphele kayini ngoba kufa abantu abangenajala kungabe kule kulamaphilisi imhlesi ndiye gasi ndingani kodwa okwakhathesi sokukhanya sokubhidliswa ilungelo labantu abangenajala.
Kulabantu asebeqale ukuvunyelwa ukuphuma eGaza laphana besiya e-Egypt ikakhulu izizalwane zamanye amazwe lokhu ukubana
yabona thina kuthiwa khona abantu izakhamizi ezingasizo zeGaza seziphuma kungaba nenkinga kuhle ukuthi abantu bezizwe zibaphume ngoba isebenzi yabo kodwa kungaba nje le nkinga yokuthi Israel iyaqala nje khona ukujika amanye amabhomba. Mina ngithi angitsho ukuthi mina gabake bengaphumi ya into enhle ngoba ilapha vele ibhodlelana ingavula ukuthi abantu baphume kungaasizekuhluphi ukuthi impahla lokudla bemithi namanzi kungene olivele ejibit kodwa kawuthini khonapho ukuthi abaphumayo abaphume laba abahlaselayo kuthithi khona babehlasela aphetsheya kwegaza babethi behlasela nangapha ngaphansi egaza lokho yikuphambanisa kabaphume kodwa impi nakele yayiphele
okungaqeda limpi kungaba yikuyini
i-America umnumzana uJoe Biden nguye olelizwi elingamisa impi nxa engathi khona impi yayiphele kungapheleli khonapho ukuphela kwempi bhela lokhu ngoba ama-Israyeli bona bathi khona bafuna ukuthi bahle baphilise wonke amabutho amakwezicatha ehamas asizokwenza ngalo ile cathi alibhiliswa njalo so lokhu okuvele kukhulunywa kuthiwa khona impi khathi singaphela udaba lwe-two state solution ngaluphinde lufakwe emkhathini.